Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Le vuka njani mthokazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhlanje lesihlanu mhla zinhlanu kuNtulikazi 2019 igama lami ngu Gibbs Dube endabeni zethu lamhlanje abantu bathi bayadubeka kakhulu eZimbabwe
isitulo njengeflower ngihamba kuflower ipackage sesithenga nge-$4 nge-US sathi $73 awusahambelani nje
ucha ihotela yomprofeti uWalter Magaya eHarare.
Nabe ufuna ukubona abe fire ambulance beqale bekhangele isifo bebone kodwa sibona ukhona ukuthi nje besibona ukuthi kube kunezinto eziningi ebezilokhu zikhulunywa kule njini abantu bekhanda bethukuthela ezinto azenzayo.
Bathakazelela uzibuse kwele Melika.
Our nation is stronger today than it ever was before.
Ilizwe lethu liqine okwedlula elayiliko khona. I-Sports Commission isihlolisisa ukunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors kumncintiswano we-Africa Cup of Nations.
Singathi bezama ukubana bayenze lokhu abakuthi ngesilungu yi-audit ye-trip yama-Warriors kuphume indaba eziningi ezingamnandi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi bathwele nzima kwele Zimbabwe ngenxa yokugudeka ngomnotho ongapheliyo. Esikhulume labo besendaweni ezijeneyo bathi kunzima okumangalisayo ukuziphilisa ngoba kayitholakali imali yohlobo lwama-bond notes kulandela ukuvinjwa kwemali yakwamanye amazwe nguhulumende weZimbabwe. Uhulumende uthi amapolisa azabopha bonke abantu abasebenzisa imali yakwamanye amazwe. Omunye wabakhonona ngokwezakala elizweni ngumnumzana Raphael Ncube ohlala eMpowings.
Sikubonayo eMpowings lapha ayikunzima ngoba kathesi sitshintshile sesisebenzisa imali eyodwa njengoba sesuke kusebenziseni izimali kade ziziningi. Eyi, lezi sukunzima. Ngemva kokuba sesitshintshile sesisebenzisa i-RTG le bond, izinto zikhwele kunokumangalisa ezitolo lapha sezithengwa nzima. Le mali yangikhonana le bond ilutshwana kakhulu kayitholakali ngokuningi. Okuningi esingathi ukho kusebenza kakhulu i-RTG khonokho kusemoyeni kutholakala emafonini. Hayi kunzima lapha sisebenza nzima, hayi into zangikhona ziqedakale. Vele lokuthi ungathi uzayenza kanjani, hayi izinto ziyadura isinkwa esiyi-$6 ngikhuluma kunjenje. Into ziyadura amabhuku abantwana esikolo adura. Amanye amakubhalela amabhuku lana ngama-$4 ezinto ezikhona ezima kakhulele ukuthi ngithi sikulungisa njani senza njani kunzima ngoba uhulumente uphongukwemana wethula kuphela indaba le engakhuluma ngifananga lezakhamizi uphongukuza nje sekutheli ukuthi kusukela ngelangelinye nje sesizasebenzisa i-RTG
khonapho belisebenzisani khonapho.
Sibe sisebenzisa amarandi kakhulu ikakhulu emhlubulweni lo wangapha ePlantos lalo ibhondile lisebenza kodwa hayi khona kakhulu.
Abantu lokho besebenzisa amarandi kodwa?
Abasasebenzi ezitolo kabasavumi amarandi sebesithi hayi hamba uyowatshintsha ube sukuya uphethe ibhondi.
Manje kuyasebenza konoko?
Kunzima yikho phela sikhala ngakho ukuthi kunjengele ebhondi langikhona lo nelo lilutshwana kalitholakali lingoba ulutshwane okuyikho okuyimali okungani yikho ungayi kusemqongweni kakhulu yikho khonokho kuthiwa yi-RTGS ukutholakala emafonini lemakhadini yikho kulakho. Manje abaningi abalakho khonokho labo abanamakhadi ikakhulu abantu baphethe amafoni izimali ezisebenza zenazo. Akunzima lapha nxa ngikhuluma nje kunzima abantu bathana ngamakhandi kabazi ukuthi bangayenza njani.
Umnumzana Raphael Ncube uhlala eMpowings sixoxela esemzini wakhe. Omunye njalo okhala ngokwenzakala kwele Zimbabwe umnumzana Harris Dube osebenza eGwanda.
Sihlangana lobunzima ukuthi idengo ezitolo lapha sokunzima Dube sokudure lokhana okumangalisayo bakhweza ukusa kwelanga le mali yakhona iwa daily ende kunzima njani.
Ye, kuhamba njani khonapha ezitolo kona?
Abe ezitolo lawo sokungani babahlangane lobutsotsi ngathi ibhenki le interbhenki yafaka imali ukuthi lapho but uzakhala ukuthi wena esitolo njengeflower ngihamba kuflower i-5 kg sesithenga nge-$4 nge-US sathi $73 akusahambelani vele.
Kutsho ukuthi nxa ule US dollar lakho ufuna ukuthenga iflower lokunye kuyamela ukukhonvete njalo uhambe ebhanga kumbe uyenza njalo
sebethithi silethe ebhanga abathintshele bona uhulumende sesonjalo sesithi kathithele ebhanga abathintshele so into ezikhona la ma-rate sebawisile ngapha usuka kusazisesevredu la ma-rate sebewisile abanye ku-8 i-case yaku-6 yaku-8 kade sikuzwa namhla manje layo ibhenki yelizwayo ayisaqondi ukuthi irete yetisethiphi so sokuyinkinga lwabo ezitolo
pho manje liphila njani baba Dube
intando yenkosi ungathenga khonoku uncane ompuphu labothukela khonokumbijana uyavuka la usidla ikhekhabishi lamafutha kodwa sokuhlungu mali kwethi buhlungu ungazibambela athi ji yakhona umbifa ekhadini hayi isibuhlungu Dube ayithengi lutho
Asithi baba Dube umuntu uyavuka ekuseni lize liyejona akusitshele sibili ukuthi uyabe ethenge ngemalini lokhu lalokhu lalokhu ngamafutshane khona
ngimane ngifanisele ngami ngihambe ngadubha ngedwa nje kathesi ngisemsebenzini ngihambe ngadubha ngovulo igrosari engamangalisiyo isithebu labo mpuphu lakhona kuncane kwathi kwathaa i-500 bond yaphela khona kwaulaulinegodulumanisayo kalezi ikheji yenyama ikuma-$22 1 kalezi nyama zisemsebenzini ukuthi uzawuka ungadli uthini and kunzima Dube abanye vele sithi vele kunzima kakhulu lezi tolo abantu abasabatholi bensemashobhu nje kalezi ngemva izikolo akula bantu
umnumzana Harris Dube usebenza eGwanda sixoxelayo esedolobheni leGwanda Umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation ubika ukuthi ihotela yomprofiti uWalter Magaya ichile izolo ntambama. IZBC iveze imifanekiso lamavidiyo atshengisa ihotela le isitsha okumangalisayo. Umsakazo lo kawuvezanga ukuthi kwenze njani. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu kanye leziphathamandla ezikunkonzo kaMagaya. Lokhu kuza ngesikhathi kulabanye abantu abethisa uMagaya amacala ukuthi wabahlukumeza ngendlela etshiyeneyo. uMagaya uthi abantu laba bamqambela amanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomfundisi uHussein Sibanda othi akwaziwa okwenzakale ehoteleni kaMagaya.
Sabe ufuna ukuthi bona abe-fire ambulance beqale bekhangelisise bebone kodwa udubola ukhona ukuthi nje besibona ukuthi kube kulezinto eziningi ebezilokhu zikhulunywe kule njini abantu bekhanda bethukuthela ngezinto azenzayo angazi kokuthi kumbe kungabe kuyinto exhumanela khonokho kumbe kuyinto ezenzele iyodwa akuqedakali
singathi wena kodwa nxa sukhangele ubona ngani kungabe kuhamba njani
olunye udubo othola ukukhona khathesi eZimbabwe singakhangela okunye kodwa olunye udubo oluba khona ukuthi ngenxa yokuthi akula magethi abantu abaningi basebenzisa igasi enkulu nxa bengananzeleli kuyathisa izinto njalo asikwazi engxenye kungabe kungabantu abamzondeleyo ngezizolo ezade kuthiwa uyazenza
ye nxa ukuthi kuyikhonokho okuthi abantu bamzondele kuyabe sekusijoni khonokho
akumelanga abantu bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo bekumele beyekele amapholisa ebe yiwo acubungulale indaba iziqedwe izifele udubo yokuthi nxa abantu bebona ngani akulalutho olwenzakalayo yikho begcina bethatha umthetho beyofaka ezandleni zabo ngakho la kuyamele ukuthi nxa amapholisa besizwa indletana ukuthi ngabe kule nto enje eyenzakalayo bekhane beqina ngokuyicubungulisa ukuthi into leli iqiniso yini kumbe ngamanga
ye siyabona ukuthi kulabafundisi abaningi abayenza lokho kuthiwa yi-prosperity gospel akutsho ukuthi engxa yabanye bavele bathi bayaqilwa into ezinjalo njalo nxa ukuthi kunjalo abantu bolaba benza ukholo olunjalo akumelanga kumiswe yini ezimbabweni
isisekelo sombuso sethu siyavumela ukuthi abantu benze inkolo ezehlukeneyo ikanti njalo anto umuntu yena kumele asebenzise ingqondo yakhe ukuthi abone ukuthi lapha ngiyaqilwa kumba ngiqilwa kumbe ngifake imali anto uyabe engakufakanga umbhobho ekhanda umuntu uyabe ezenzele ezikhethele
lo ngumfundisi uSeni Sibanda sixoxe laye eseHarare sikhangele ukuphuma kumaphephandaba lendaweni ezinye ezijeneyo umnumzana Nelson Chamisa uthi kuyamangalisa ukuthi sokulabanye abantu abasebenzisa igama lakhe kutwitter wethule lokhu enkundleni yetwitter ekhasini lakhe uhlangothi olwethula imibiko karhulumente luthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uza kuya emhlanganweni kwele Niger okhangelane lokuthengiselana phakathi kwamazwe atshiyeneyo. Izitolo zakwa-OK City intengo yempahla etshiyeneyo ebikhuphuka ongapheliyo ibisenziwa yokuthi umumo welizwe kadungamanga kuhle. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Herald. Yeyo kwamanje ke sokuyisikhathisene ukuthi likhulume konke ke elifisa ukukhuluma namhlanje. Likhumbula ukuthi inxa lisithumezela ku WhatsApp inombolo ye 201 202 465 0318. Wathi siza ukuthi abanye abantu bathen namhlanje.
Salubonani basakazi bakasitudio 7 lani lonke bantu beZimbabwe. Ngilapha eCross Jojo. Ngimangaliswa ngulo ulida yeyouth lezanu lo. Uticha Misang uyo wacela amasandlinzi. Shuwa kathi bazaqhuma amasandlinzi. Abantu ababulalela izwe yibo abadla imali bodwa ngobusela babokhola ngale. Andingiyobabambile nje ethi babatshontsha engababambanga bonke. Laye ngomunye ophakathi abadla imali zezanu. Abadla imali kahulumende. Sihawula sisidla ingqoqo zomlomo. Ayetshona ekhuluma le nhloni abalazo. Abantu bezanyo.
Hey, sanibonani linjani ku Studio 7. Hayi, into yakithi leyi inkinga leyi. Hambi yona imali yakuyavalwa semday ukuthi ayisafanelanga ukusebenzisa ezinye imali sokusebenza yona yona ingekho. Kuthiwa abantu bayithathe phi leyo mali. Njalo imali ifanele ukuthi uma bezayifaka baqale bememezele ukuthi abantu labo bayakwazi ukuthi bayenza njani. Hayi, khona isivuka mpunzana sabo leso ukuthi namhlanje siyamemezela imali ayisasebenzi. Lamabhondi abo bazavala futhi kanjalo. Last time bavala ama-barriers check abantu loke bethwalane lezi chibi zabo. Hayi, uhulumende wezanu lokalangqondo fanele batshela abantu kulesi khathi abantu bekwazi ukuthi labo emva kwezinyanga ezingaka kumbe bebanikeze 6 months abantu bazilungiselele ukuthi imali le izavalwa. Hayi, khona ukuthi umuntu ukhuluma manje ukuthi yayisasebenzi ngasombuso lo. Ngazi ukuthi waye benza kanje. Hayi, angazi ukuthi impela kwezenjani. Unkulunkulu esilahla kangaka. Ungathi imali ayisasebenzi namhlanje sokuthiwa abantu baboshwa boboshelwana imali eyo evusa ilizwe. Ilizwe leliyana limi nje i-foreign currency. Kodwa namhlanje uma besitawu sayifuni se ayisasebenzi bathi senze njani. Abantu bonke basebenza ngaphandle kwelizwe. Iphakathi kwelizwe bawuthatha umsebenzi ngoba babulala i-industry yonke. Akulaa nto eyenziwayo. Khona manje abantu kade bevuswa yiwo amazwe angaphandle ngemali yabo. Sebesithi abayifuni.
Linjani balasakazi bomsakazo we-Studio 7. Hayi, siyalibonga umsakazo wenu ngoba hayi usilethela indaba ezimqotho ngezwi lethu noma kubuhlungu. Hayi, asazi ukunye sesizothembela kuNkulunkulu uzosiphathisa. Nangu nalo mfo bakumbiza ngoMandanda noma Mandanda ngubani ku-live talk laphana. Umuntu wenu liyamthanda ngala ngiphika ngisho ukuthi thandani mina lekelena. Kodwa ukuthi abuye ehleka abantu ngokuhawula kwabo elizweni laphana ngoba yena uhleli kuhle eGoli, udla imali, uthumela bakho abantwana ngendlela yakhe o le midi yakho ukuthi le ezinye iproblem azimfikeli yena o ashiselwa truck my driver yena uyakwazi ukubathwengela abantu. Uze ukhuluma uzosihleka lapho ehlelweni uthiwena abantu bahlanya bayihamba bayekhuluma uchamisa bayenzeni bayenzeni. Kurongo kakhulu mfolo wakho. Ndilando fethu mbona ngathi ndiyamnikeza more free time angazi njalo but ukubona kwami personal mbona ngathi nje ngimovernikeza iplatform laphana. Into azikhulumayo they are nothing but sibulala abantu inhliziyo. Please akuqaphela akukhulumayo. Anyway, thanks, ngiyabonga kakhulu.
Lokhu ke ngokwethulwe ngabantu khonapha ke emsakazweni we-Studio 7 abasithumezela ke uWhatsApp kunombolo ethi 012 02 465 0318. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubhubha abantu abafika phose 100 engozini yesikebhe ebesithwele iziphepheli duzane lelizwe le-Tunisia. Umkhokheli wakwele Pakistan ukhangelelwe ukuthi uzaba ngokuqala ukukhulumisana namalicatsha e-Taliban selokhu i-Taliban yasuswa embusweni ngomnyaka ka-2001. Iziphathamandla zakwele South Sudan zivimba ukuthi kungamemetheki umkhuhlane we-Ebola kulelo lizwe. Yes, kubekela phambili ke sikhuluma labalimi abathiyeneyo. Namhla sicoca lomnumzana Luthi Mabandla.
Ngisekhwekhwe endaweni okuthiwa kuseBM3. Ngilima inkomo.
Singathi ufuya inkomo eziningi kanganani kona?
Kathi sinde 150 eplazini lami.
Uzigcina njani zonke zelezo? Zingazani commercial farming kumbe kwini? Singathini kona?
Ya, it's a commercial farm A2.
Aha, kodwa zigcineka njani khonapho eMabandla?
I-free roaming, zizindlela nje amadlelo, then from time to time siyasupplimenta like i-season le sesikuyo la onalo umnyaka ongamuhle. Siyasupplimenta ngama-interblock feeds, ngama-salt and so forth.
Uqalise nini ukwenza khonokho ubaba Mabandla?
Uqalise ngo-99, ukuya emaplazini ngihambe ngo-2008.
Singathi
zingena khona kuma commercial farms.
Zenele inkomo zakho zonke lezo?
Hayi, indawo engikuyo ukwanela ziyabe zifuna i supplementary feeding. Nxa ungenza nge supplementary feeding kazenele ngoba i livestock per unit is too small. The area engikuyo ifuna about 8 to 10 hectares per livestock unit. So inumber engilayo is a bit heavy for area enguyo because area am 660 hectares.
Singathi vele wakufundela uba umfuyi kwezinkomo?
Ngifundelanga. Into njengazoyingena sengikhulile ngizisebenzela something else, but njengomuntu wayekhulele emakhaya ekhuliswa zinkomo yelima and so forth, I had an interest in that. So I developed a passion for that kodwa ngizange ngabuyele esikolo. Asemphongo uhamba nje la msenza ama refresher courses yendi be to improve my handling.
Singathi kona vele kuyadlisa yini kule mali kumbe uyazizamela nje?
Well, over the years bekukuhle, especially during the time when US dollar was circulating, singama returns right bekubhadala, like mina ngiyabreeda mainly for a breeding stock to sell ama heifers, then ama steers bengiwaphenfethena ngiwathengisa. But recently because of lama challenges, ivalue yenkomo has drastically gone down economical situation esilayo. So ngathi sokunzima. But over the years it was quite a good project. Yes.
Hayi ke isikhathi sesidliwe ngumangwe. Akuvalelisi abalaleli ubatshele ngokulima sibili ukuthi kambe kungaba inceda njani labo xa bengangena kukhonokho.
Kubalaleli engingakutho ukuthi i-farming is one of the upstream industries. Ukuthi bekungaba kuhle ukuthi abantu bakithi bangene ngendlela e-serious bazimisele kuyo ngoba iku-upstream, unlike all these industries eziku-downstream. I-farming, the mining is as phezulu. So whatever happens kwi-economy, nxa uku-farming, at least nawe you have a say on what happens. The situation around, nobody controls you, unlike now with downstream industry. Then as in common, it's quite a good project. Notwithstanding, the economical situation is zimindan. It's quite a project.
Trump uthi abantu bakwele Melika bathanda uzibuse njalo akula muntu ongabathathela lokhu. Wethule lokhu izolo ntambama phandle kwendawo ebizwa ngokuthi yi-Lincoln Memorial lapho bekulabantu abaningi khona ikakhulu abamhlophe.
243 years ago, our founding fathers pledged their lives, their fortunes, and their sacred honor to declare independence and defend our God-given rights.
Phakathi kweminyaka engamakhulu amabili lamatshumi amane lantathu, 243 years, okhokho bethu balwela ilizwe leli besenzela ukuthi sibe lozibuse. Uthi abantu bakwele Melika balesibindi okumangalisayo.
It is the spirit, daring and defiance, excellence and adventure, courage and confidence, loyalty and love that built this country into the most exceptional nation.
Ukusebenza gadalala isibindi, ukuzimisela, ukuthembeka, uthando lokunye yikho okwakha ilizwe leli ukuthi libe ngeliqine okwedlula amanye amazwe. UTrump obesethula umbiko wakhe abesethatha ikhefu ebukisa indizamtshina zokulwa impi uthe ilizwe leMelika liqine okumangalisayo okwamanje.
Our nation is stronger today than it ever was before.
Ilizwe lethu liqine okwedlula elayilikho khona, liqine okumangalisayo.
It is its strongest now.
Uthe konke okwenziwa ngabantu bakweleMelika kutsho ukuthi akula okungabehlula elizweni.
Our quest for greatness unleashed a culture of discovery that led Thomas Edison to imagine his light bulb, Alexander Graham Bell to create the telephone, the Wright brothers to look to the sky and see the next great frontier.
Esikudingayo ukuthi sikwenze kwenza ukuthi uThomas Edison enze izibani zomlilo kagetsi, kuthi ke uAlexander Graham Bell alungise ucingo lokukhulumisana, amajaha akoright akhangele emoyeni kwezendizamtshina. Bantu beMelika akula ongasehlula.
For Americans, nothing is impossible.
UTrump uphinde wathi ibutho leMelika lilwela umuntu wonke njalo kalikaze linqotshwe empini.
Today, just as it did 243 years ago, the future of American freedom rests on the shoulders of men and women willing to defend it.
Njengenhlala yenza ibutho njengalokhu elakwenza ilizwe lithola uzibuse, inkululeko yelizwe leMelika isezandleni zebutho elilabo baba labomama abazimisele ukulivikela. Abanye abantu basola okwenziwe nguTrump besithi akumelanga kukhanye engani ibutho ngelakhe. Omunye wabachothoza uTrump ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
Ngibona ngani ukuzama ukudonsela imilitary eduzane ukuthi imphakamise, ukuthi lanxa abafuna ukuphikisana laye bazizwe belokwesaba ngenxa yokuthi besabe imilitary. And uhlale sithi emthandana labo-general labobani bani. So engqondweni yakhe kathesi namhla sithengisa izinto azifisayo la sicabangayo ukuthi yena ngabe kuthiwa ngingu-president in a different country ngase-America. Ngabe lami nje ngihlala amasotsha emathani nxa ngisiye e-airport ngiphuma ngamasotsha nxa ngingena ngiphuma. Nxa sikhangela nje ukuthi abantu athandana labo ngabantu abanjani ababukayo, uthandana noPutin, uyathandana nomuntu we-North Korea omathisa amasotsha ngendlela amathise ngayo, uyathandana nopresident we-Philippines abantu abacabanga ukuthi lo umuntu yi-dictator.
Abakubandla lama-Democrats bathi uTrump ubezibonakalisa ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngo-2020. Bathi basahlolisisa ukuthi usebenzise imali enganani ekubukiseni ibutho lokunye akwenze ngosuku lokunanza uzibuse. Kwezemidlalo, iCommission ebona ngezemidlalo eSports and Recreation Commission isihlolisisa ukwenzakala kuqembu leZimbabwe Warriors elakaphansi kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Ikhomishini le ifisa ukuba wazi ukuthi kuhamba njani kwele Gibhithe lapho iqembu leli elanqotshwa khona ngele-Democratic Republic of Congo 4-0 kumdlalo wesibaya sikaGroup A. IZimbabwe Warriors yiyo yagcina ijeka ingalani yemiklomelo kusibaya lesi. Ukuze sihlaziye udaba lolu siqoqe lo muzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo.
Singathi bezama ukubana bayenze lokhu abakuthi ngesilungu yi-audit ye-chief yama-Warriors yokuya khona le-Gibhithe. Siyazi ukubana kuphume indaba yezinyanga ezingamnandi esiphume khonayo.
Ye, siyabona njalo uyacela ukuthi bakhulume ukuthi imali bayithatha ngaphi yokuthi bathathe indizamtshina yokuya e-Cairo. Labantu babehamba labo ukuthi ngobani? Kambe bangakuveza konke lokho?
Ngibona ngathi kuzamela ukubana bekuveze ukubana ukuze bekhulumisane kakuhle ne-FRC. Kodwa ukhona omunye osekhulumile omele inhlanganiso yezifa, yena okhangele ezemali, uthe lokhu okucelwe yi-FRC akumangalisi. Yinto i-FRC njengalaba abakhangele kwezomdlalo abalemvumo ukubana bekwenzelayo iziphi yize lizilungiselele ukubana izahambisa umbiko khona ngale ephambili, futhi ukuthi labo bazimisele ukuthi bekhulume ukubana imali bayisebenzisa kanjani.
Siyabona ukuthi le technical bank liyacelwa kakhulu ukuthi likhulume ukuthi kuyini kwakusenzisa amajaha akhonone lawa ekhahlela ibhola. Ubonani kuyaphumani khona?
Lokhu kusho ukuthi yona izifa izakumela ukubana ikuchasisizananzelela ukubana izifa yona phakathi semali engange-5,000 ukwakumele benika abadlali. Izifa yona yayivele izilungiselele ukubana izakhipha, ngibone ngathi ade zokhuluma ngokuthi i-3,000 kuzokuthenga i-2,000 ivele kudina leyi eyayenziwa president uMnangagwa ezama ukubana areze imali yama-Warriors. So ngikhangelela ukubana mhlawumbe izisiza ukuthi yona ibilinde leyi enye ingxenye yemali. Inkinga mbona engathi izaba khona yindlela yona izifa yasuka yathwala abantu abaningi kangaka ubana bayebona ama-Warriors, kodwa ama-Warriors iholo labo lingalungi.
Umuzi wethu hadebe yingcwethi kwezemidlalo, sixoxela ekobulawayo. Yes, ke sibone ukuthi abantu bathini phela khonapha ke ekudleni ke kuFacebook. Usikhumbuzo mlalazi ukuthi sesidandazela izulu ukuthi line, abantu bakithi babhekane lodubo lokoma. Ehhe, kuzobuya ke abanye ukuthi mbonti kulobani uVodloza uthi livuka njani Mthembo, okwenzakala kwelakithi kunzima kakhulu, asazi ukuthi sonani. Ehhe, sinjengenkomo esemahlangeni. Kuzobuya ke unomthandazo wonkomazana uthi amavoko Dube. Kuzobuya lozoma Dube la utsho njalo. Kuzobuya ke omunye othi ngibone khonapho uthi kulobani unqobe zitadube layo uthi sabona Dube. Umihla emihle uthi imfuyo ngumnodo uqinisile lobaba ulishayeke uzahara ngancane sisonge ukuthi nje cha silizwisi siyabona njalo ke usikhumbuzo ukuthi siyababongela abantu bakwemelika ngelanga labo likazibuse, ngabe basusa phela izijezo zomnotho abezedisa ilizwe lakithi. Zahara leyo singakayihlukani ukuthi sibone indaba ekade sikhokhela namhlanje. Abantu kwele Zimbabwe bathi badubeka okumangalisayo kutsha ihotela yomprofiti uWalter Magaya iHarare. Abantu beMelika bebethakazelela uzibuse ngolwesine. Kuzobuya ke iSports Commission sihlolisisa ukunqotshwa kweZimbabwe Warriors. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje ngolivalelisayo ngoKip Stube.